Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Elivu kanjani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 7 sangula 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje uzethula ugwalo lwezithembiso imanifesto.
Abantu sebehlale kakhulu phakathi kwamaphotholo, phakathi kwezikole ezingasebenziyo, ezibhedlela ezingelamithi, phakathi kwahulumende ohlukumeza amalungelo abantu, phakathi kwezinsizi lendlala. Sebeze bekubona njengephakathi kojele, sebeze begcina bekuthanda khona lokhuyana njengomuntu ogqilaziweyo ocina ekhalela ukuthi kanti nxa ngingakhululwa mina umlungu wami uzasetshenzelwa ngubani.
Ukhetho lwalo nyaka lumanyanisa amabandla amaningi kodwa akula kuzwana.
Sasithina nxa siya ekhethweni sazi ukuthi kuzaba le-NDC kumbe izani. Okwenzakala lo nyaka yisigaba asake sikubone ngoba sibona ama-political parties amaningi ayabambana.
Selengxoxo lofuna ukuncintisa kukhetho ewange. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umanyano we-MDC Alliance namuhla uzakwethula ugwalo lwezithembiso, imanifesto, othi uzazenzela uzulu weZimbabwe nxa enganqoba kukhetho. Ozamela umanyano lo kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngumnumzana Nelson Chamisa, onguye ozakwethula ugwalo lolu olwaziwa ngokuthi yimanifesto ngesiNgisi eJubilee Christian Center eHarare ngehola lechumi ekuseni lamhlanje. Imanifesto le ilesihloko esithi New Zimbabwe Pledge for a Sustainable and Modern Agenda for Real Transformation, kumbe iSmart ngamafitshane. Umanyano we-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru wona wethule owayo imanifesto kumaviki ambalwa edluleyo. Amabandla asenze okufanayo agoqela icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe leZANU PF. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi kuyini kahle kahle ukukhangelelwe nguZulu kuzithembiso zamabandla ombusazwe nxa kuyiwa kukhetho nje.
Into yokuqala kumele kulungiswe i-economy ezomnotho, kuvuleke imisebenzi, kuvulwe ama-industries, kube lula ukuvula yamabhizinisi elizweni. Okwesibili kumele kuvuswe ezemfundo, kuvuswe okwesithathu kuvuswe ezempilo. Okwesine kulungiswe i-road infrastructure, i-rail infrastructure, okutsho ukuthi bavuselele ezezitimela ezikaloliwe lemigwaqo, kuvalwe amaphotholi, kwakhiwe kube yinto okuhambeka khona. Kube sekuthi nxa sebelungiswe lokho sekuqhela sekuthinta ukubuswa kwelizwe ngendlela efaneleyo, amalungelo abantu afanele athintwe. Ngokuba phela nxa ukhala ngokuthi iminyaka engu-38 le edlulileyo kungabuswa kahle, kumele uthembise ukuthi uzabusa ngendlela efaneleyo. Bathembise ukhetho olukhululekileyo, bathembise ukuhlonipha imisakazo ezimeleyo, kuvulwe ama-community radio stations agcwale elizweni lonke, umsakazo wethelevishini omutsha ezimeleyo ngasekahulumende kumele ukuba thembise ukuthi khona, ngoba abantu beZimbabwe bayakufuna konke lokho. Bese ngichaphela kuyo lesi ngathi ezenkantolo zizimele, zingatshelwa okokwenza, into yonke nje ihambe ngendlela efanele. Usosuthu okokugcina ukuvuselela ubudlelwano obuqondileyo lamazwe omhlaba wonke ukuze kube lula phela ukuthi sithuthuke njengelizwe. Ngicabanga ukuthi izinto lezi ezinye eziqakathekileyo abantu beZimbabwe abazikhandla ukuthi kuma-political parties kumele zibe khona.
Ubabuthamisa kunengi asechotozwe ngakho, akuloyisayo, akuthembisayo, athi ibandla lakhe eliza kulungisisa alubana lithela nqoba. nxa usizwa konke akukhulumayo ungamfaka kulipi izinga nxa uqathanisa lababusi laba bavele bekhona
kulo mehluko omkhulu uyakwazi ukuthi ngiyangizwa abantu nxa ngabe khuluma ngokuthi uza kwakha lokhathi isipagheti imigwaqo mhlawumbe abantu bakhangelela ukuthi ngabe siphelile yonke ngesikhathi sakhe kodwa into enkulu umuntu nxa engumholi welizwe umele abe lephupho elikhulu okwedlula laba abantu abaholayo lalaba afuna ukubakhipha embusweni ngokuba mhlawumbe bona ukuthi kababusi kahle abafunda ihistory njengami bazakwazi ukuthi ungabuyela emuva uJohn F. Kennedy owayengumongameli weMelika esuka ngo-1961 wakhuluma ngokuthi ulephupho lokuthi i-America ihambise umuntu kunyeze enyangeni ayephenduka ephila kungakapheli unyaka engu-10 elandelayo okuthiwa phecelezi before the turn of the decade abantu beMelika abaningi bambona ekhuluma into eyize nje njengoba ngumuntu wayele 43 sasanda kukhula bembona sengathi uyadlala kodwa siyakwazi ukuthi 20 July 1969 uNeil Armstrong bafika khona enyangeni njengokwephupho lakhe sifuna ama-leaders anjalo hhayi abuye etshela abantu ngenhlanyelo inyawuthi amabele ini sifuna bakhuluma into lezi ezingelula batshela abantu ukuthi ziyenziwa asiphupheni sifuna ukubona ama-leaders anjengalawo ngiyakuthanda ukuphupha kwakhe kunalokuyana abanye abantu ikuphupha okungafanelanga uqondile aphuphe ngaleyandlela akhulise inqondo yabantu bakhangele khatshana hhayi emasimini nje ukuthi balime bavune lokho kwalo nyaka kodwa bayeke khatshana le kuhle acabange kanjalo
kungaba kuyikuthi abantu abamchothozayo laba bengaba bavalwa inkophe kakhulu yizanu yini okokuthi sebebona luvili bana kabasaboni kude
ye abantu sebehlale kakhulu phakathi kwamaphodolo phakathi kwezikole ezingasebenziyo ezibhedlela ezingelamithi phakathi kukahulumente ohlukumeza amalungelo abantu phakathi kwezinsizi lendlala sebeze bekubona njengephekade ibotshelwe sebeze begcina bekuthanda khona lokhuyana njengomuntu ogqilaziweyo ocine ekhalela ukuthi kanti nxa ngingakhululwa mina umlungu wami uzasetshenzelwa ngubani sebafuna lokho okuncane kukhulunywe ngezinto ezincane ukuthi okuyavala iphodolo liyana encane zanilethela inhlanyelo lizadidisa mahhala inkomo kuthendisa into ezincane asiyindawo nxa si-afrika sibheka kanjalo kumele sikhangele sivula ama-indastry amatsha okuzakhela thina izimota ezingabizomba kodwa ezibizodubela bondlovu sizenzele izitimela zethu sizenzele ama-aeroplane ethu sizenzele amakhompyutha ethu singathola abaholi abaphupha ngaleyo ndlela i-afrika ngayingabahlanganisa babe bane babe ngutheni izasuka phansi ikhule kodwa singaba yilaba esikhangele ukuthi sizabe siphiwa ukudla sikhangela into ezincane asiyindawo abaphuphe amakhosi akithi ababusi bakithi ngabaphupha amakhulu lana ethusa umhlaba i-Africa bayi-challenge ukuthi kayisukuke yibo ubuholi esibufunayo lobo hhayi obabantu abakhangelela izinto ezincane kuphela
alo-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekwabulawayo. Ukhetho lwalonyaka lumanyanise amabandla amaningi kodwa kukhanya akula kubambana kwabantu elizweni. Kule manyano embalwa ebalisa o-MDC Alliance okhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, kuzokuba lo-National People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Njalo, kulomunye umanyano wamabandla ezombusazwe othiwa yi-COD okhokhelwa umnumzana Elton Mangoma. Ngokwakuqala ukuthi kube le manyano eminingi kangaka elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Brian Kagoro saqala ngokumbuza ukuthi ukubambana kwamabandla akumanyano MDC Alliance kunye lele National Patriotic Front elithiwa lisekelwa ngumnumzana Robert Mugabe kungaba kutshengisani.
Lokhu kutshengisela ukuthi abantu abakalahlekelwa lithemba ukuthi abantu bayazi ukuthi amandla asebantwini bangabambana akulanto abangehluleka ukuthi bayenze.
Bekule bandla elicathangelwa ukuthi lisekelwa ngulo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kungakutshengisani nxa eseyenguye laye okhanye ebambana labaphikisa uhulumende.
Yeah, ngiyabona mina ukuthi lapho siya khona akufanani la lapho esivela khona. Sasithi thina nxa siya eThekwini sazi ukuthi kuzokala le MDC kumbe izana. Okwenzakala lo nyaka isigigaba asake sikubona ngoba sikona ama political parties amaningi ayabambana ayenza singathi ngama coalition amanye angakayenza ama coalition sibona avumelana ukuba basebenza bonke bavumelana ukuthi nxa kukhethwa umongameli amanye amabandla asoka enzeni afake candidate kamongameli azasupporta leli bandla babambene la kodwa baza kwenzani nxa sokudinga amakhansila lamalunga e-parliament labo baza kwenzani bazafaka abantu babo. So kusho ukuthi nxa unguwe umnangagwa kumele wazi ukuthi akusafani njalo nxa kula mandla nxa kule mali ofuna ukuyifaka kula mango ofuna ukuwatsho kulo wethuselo ofuna ukukwenza kunzima nxa udila labantu abalambene number one. Number two kutho ukuthi umgabe labantu bakhe abafanga kusenza ikhule yaneka November. So kutho ukuthi bebesebenza ngoba ama-structures esiwaziyo amaningi abesemashonaland west, emashonaland central, emashonaland east, womashingo nomedland kade kungama-structures abefakwe ngakomoyo labekhashukhwere labona ababe la malunga e-youth abanja and i-G40 yazobeya labo mnangaza becontrola amabutho becontrola esingathi ngama-discipline forces. So nasithe thina ukhetho lukhona mhla ka-30 July kutho ukuthi umsebenzi mkhulu ngoba nxa bengazuzanga ixesha lokuthi babambane kumbe ebakhulisana indoda labontanga kuzaba kukhuni ukuthi bawine election leyi ukuthi banqobe ngoba siza bekhuluma angani sebanqoba kudala kodwa nxa ubona abantu bonke bebambana kanje kutho ukuthi kuzaba nzima ukuthi kube lelunga the party one ezazuza i-50+1 anje i-constitution yabo ifuna ukuthi lo ozakuba umongameli azuze le singathi 50%+1 so nxa sokuthi namalungu lama-party political parties amaningi so amaningi akhona ebambene sibona besupportana kanje lokho kwakusenzakala kudala umgabe khona ukuthi kuthiwa i-mash west mash east mash central ngama-one party state aseyiwo ama-one party state sekusho ukuthi sekuvulekile ngakuvulekile kutho ukuthi abasoke bazuza amavoti ayenelana lalawa ayetholwe ngumgabe ngo-2013 nxa bengehluleka ukuthola la amavoti ayetholwe ngumgabe ngo-2013 ayuzaba nzima ambone ukuthi bazafika njani ku-50+1% akutho ukuthi o-MDC ngoba umnangagwa kwehlulekile bona bazayithola i-50+1% yikho abaningi bethu bebeshithi ukubambana nxa bangabambana beyond leli bandla likamgabe bangabambana labanye kuzaba lula ukuthi benzeni banqobe uhulumende ka-ZANU-PF ngoba laba abantu bakamgabe bayakwazi ukuthi baberiga njani abantu bakamgabe bayakwazi ukuthi nxa kwakuhanjiswa amasotha ema-reserve ayihanjiswa njani laba abantu bakamgabe bayakwazi ukuthi lapho kwakubala amavoti nxa babefuna ukuthi balungisise indaba yabo kwakusenza njani. So kunjengokuthi uthathe umuntu obenguye obelezihluthulelo elemaspekis umxoshi usize ukuthi usesebenza nesitha sakho.
Alo-ke ngumnumzana Brian Kagoro ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ukutshengisela usekelo okwenziwe ngabasakhulayo bebandla le-ZANU-PF izolo kuthiye abanye bethandabuza ukuthi ibandla leli lizenelisa na ukunqoba kukhetho ngoba bebengabaningi kakhulu abantu njengalokhu okwakusenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe. UGibson Bebe ubekhonale wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kutshengisela bekujonge ukusekela inkuthazo yokuthi ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli, amalunga edayela ephalamende kanye lamakhansila ombuso ezabelo olwenziwa langalinye mhlaka 30 Ntulikazi. Bekungaqondakali ukuba umkhosi lo uzaqhubeka ngayiphi indlela okugcine kusenza inkokheli ziguqule indlela yohambo ezitaladeni ebezidwetshiwe ukuthi kuzofolwa kuzo kungenwa enzikini yedolobho leHarare, kodwa kugcine kungenjalo. Sebefolela emaphethelweni edolobho kuphela babuyela eRobert Mugabe Square. Ekhuluma kulombuthano iningi labo okukade kungabatsha bezanu-PF, umnumzana Pupraito Karepi wazise ukuba bazimisele ukunqoba, echaza ukutshengisela komanyano we-MDC Alliance wayizolo njengomsindo nje wabantu abesaba ukunqotshwa.
Vanobhiliva nokuvundisira nokurova vamwe vamunangagwa vanoti kwete. Isu tinoda unyararo, tinoda a peaceful election. Chinonyanya kuti vanhu vaite noise.
Abakholwa ngokwetshiselana langodlakela, umnangagwa uthi hatshi, thina sifuna ukhetho olulokuthula. Okwenza abantu bathethise izeki ikomishi ezimelo yodwa kutshengisa ukuthi bayabe sebehluleke umsebenzi wabo. Kwiminyaka emihlanu edluleyo abazange bekhulume ngezeki kumbe ukukhuluma ngoqondiswa kwemithetho yokhetho. Babekhondisa ukudla imali yephalamende. Bebekuhulumende iminyaka edluleyo bathe sebehlezi kuhle bakhohlwa ukuba basebenzela abantu.
Abaphume ukuzophatha lokhu kufona bebebalutshwane kakhulu, kuzikhanyela ukuthi ababuyileyo labo akade bezifunela izembatho zebandla leli, hatshi obekukhulunywa inkokheli yabatsha. Omunye wabakade bekhanya becasulwe yikungatholi izembatho zebandla ngumnumzana Peter Mpofu.
Yaya kwakuthi anisole ama-t-shirt, tingaendawo seke kuthi sina ama-t-shirt zakaita vamwe. Thola tikungwetese.
Abanye abatsha akade besembuthwaneni lo bebekhanya bejabulile befithi ibandla labo leZANU-PF lizanqoba umanyano we-MDC Alliance okhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. Omunye wabatsho lokho ngumnumzana Onias Phiri isakamuzi seMabvuku.
Kudara tikatarisa kuti maweeks apfuura vachamisa vaiti maelections akaitwa nhasi anoraka zvavamunanga.
Singabuyele muva, uchamisa wati yena nxa ukhetho lungenziwa namhlanje uzabhuqa umnangagwa. Kodwa khathesi ngenxa yokuthi ilanga lokhetho selibizile sesimuzwa esekhuluma ngokwama-reforms usesesaba. Wathi yena uzakupha umnangagwa umne wabo ole 18 years nxa engadliwa kukhetho ngumnangagwa. Thina sithi ukhetho kalwenziwe nxa engafuni indaba yakhe. Ingaphi i-1.8 million ayiphiwa ngukhulumeni? Ngasitshele aphume egcekeni ukuba wayisangabi usejombile. Asihambe kukhetho siyevotela umnangagwa.
Kusenjalo umkhokheli wabasha kubandla leZANU-PF esigabeni seHarare umnumzana Gordon Gomwe ukhuthaze abasha ukuba bazimisele ukumelana nodlakela, esithi balakho ukuphindisela ukuphindwe kabili uma bengaqalwa ngamanye amabandla ezombusazwe. Lokhu kufola bekujonge ukuveza usekelo lwebandla leZANU-PF ekuqhutshweni kokhetho ngokuthula olungeladlakela. Besekela inkuthazo kamongameli Mnangagwa lapho esazisa ukuthi ukhetho lolu luzenziwa ngenyanga ezayo kaNtulikazi mhlaka 30. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebe.
Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Esinye isizalwane sakwele Melika sibotshiwe eThailand sisetheswa icala lokubhinya abafana abasakhulayo njalo sikhangelelwe ukugetshelwa impilo. Umanyano we-European Union uthi usuzaqala ukufakela umthelo impahla evela kwele Melika njengendlela yokuphindisela imithelo eyafakelwa amazwe alumanyano nguhulumende kamongameli Donald Trump. Umnumzana Shadrack Goliath Kativu oncintisa kukhetho lokudinga uzamela iwange central edalele parliamente ekubandla leZimbabwe Partnership for Prosperity iZIP uthi uqhakathekile ukuthi abantu bencintise ezigabeni abadabuka kuzo. Asizweni echasisa izizathu zombono wakhe kungxoxo ayenze lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7.
Hayi, mina igaba labi elokuzala kuShadrack Goliath Kativu, isuka elukhosi eSt Mary's kukhosithwesi yeWange Central. Angitshelwa lutho, angidingi ukuya ku-internet ngisifisa ukuthi iWange lapha kwenzakalani. Induku eziningi ezenzakala lapha eWange kungaba ngeze-economic, ngaba social, konke ngiyakubona ku-affecta mina, ngakusafecta affecta usisi bami, ubaba bami, abafowethu bonke laba nje jikelele abasewange. So yiko ngizimisele ukuthi hayi, labazali bangibusisa abangikhetha bathi hayi internet hambe yesibela. So ngabona ukuthi hayi ngibhokisa ke kule phathi leli engani iqala kuNkulunkulu qeda nkulunkulu engani yekusaba ukuthi ukhuphile bayo kufuna ngayo kube lo umoya ongcwele ngani yakubusisa ekukhuphileni.
Kodwa ibandla lakho leli eleZimbabwe Partnership of Prosperity lilosekelo yini khona ngapho sikhuluma eWange njengoba sibona ukuthi kungani amabandla asegudwini ngelezanu PF lawe MDC.
Yes, nginabasekeli abaningi kakhulu lapha eWange ukakulazelela i-rural ward ele-3 abaward kulapho engisuka khona kukhaya kulele khona bonke yibo abakhethayo yibo ababhuzisa izalukazi nabobaba nabasakhulayo bathi hayi lo nyaka sifuna nje umntana wangithi osuka lapha ukhulule lapha simthube sikwazi ukuthi siyafikela lapha uhlala lapha izipho eWange siyindawo ebhudwini. Yawazi ukuthi abathathi ligcaba ukuthi iWange is an MDC territory but abantu sebekhulile kathesi ikakhulu kuba-councillors nakubo AP bayatsho konke ukuthi hayi sesikhangela ukuthi asisakhangeli bandla lapha zela khona ye mina kuhamba nezipu but ngithola i-support kakhulu kuma-locals especially abakhulu baulimi lwesibambia angitsho ukuthi hayi bayasona ezinye indini.
Uyaqalisa yini ukuphatheka kwezombusazwe?
Ngile minyaka engu-34 ngazalwa ngu-1984 ngisebenze kakhulu ngiseza i-development work kuba NGOs so ku-contesta yaqala lonyaka into politics but esikhathi esibekibeki into civil society so ngibona ukuthi imisebenzi kade ngiyiwenza le-experience engiyigelile ngisebenze kakhulu kakhulu ebathembele North Jolotsho Lupane wakebhida bayangazi ngisebenza ku-civil society. Sengifuna ukuthi umsebenzi lwana ne-experience yile bengisebenza phakathi kukahulumende yibela abantu besigaba sangakithi.
Labo abanye abancintisa khona ngapho bekhuluma ezinye indimi bayabezwa yini bonke abantu abasesigabeni?
Kulabanye abakwamukelayo konoko njengoba ngitshilo ngithe mina ayisitho ukuthi siyeyisa kube siyasola ezinye indimi akithi but bathi xa uvele ukhuluma ulimi lwalapha kulula ukuthi uzwisise iduku zalapha. Indaba eyike yahlupa-hlupa kakhulu eWange ozancithisa ebelele i-alliance bekhuluma usithi no asiwa lapha usuka ngaphi usuka ekhaya sokuthi sezaletha abantu bekhaya bebuyela abasebegcwala ozavele bashona nethi kona sezaletha abantu sebegcwala sokusiya kusiya kuvulana indlela esiphila ngayo thina abanye besibambile nesitokeni ngapha sekade sithi hayi within the circles of power siyayabukela thina abantu ababuyayo but sesifuna ukuthi hayi inkokheli ziyabe zikhona akubeke umuntu okhuluma ulimi lwalapha o-understanda impilo yabantu lapha nama-cultural values esiwenza zoso inkokheli zomdabu o-chief wethu bacabeke asahlonishwa ngoba asisayenzi ngendlela sibesize ngayo thina abantu abesinabiyeni kumba besitongeni lapha sesingani sesitshitshwa ngoba sokuya besishoneni sokuya bezindebeleni sokuya besiphalangeni sokuya bezela ezivedeni i-culture yethu ayisesakhanyi.
Ungabachiyela liphi ilizwi abantu beWange njalo ungakhuluma ngolimi lwabo?
Ndoda kubuja kana kukuteja ishango yekwaWange yokuthi ndazopira ndino kumamberi kwendiri mwanenu ndikumbira kuti mundivhotere ndinomumirira kuparlamende tatatani kuti anditovindisa kuti ndichamuchenga sozota vanji kuti tovakazobhadhara tovaka migwagwa tota chini vandori vanzwa kuti isu tichashingirana tiwijana tikuenda tiri tose pamwe mpera zvose zvatinota tikujana tiitana tipana malao tipana mano tirayirana kuti hatachidi tatinda nokuti ushingo wangu imi ndichava ibhiriji renu nafurumende tiinda kuna furumende tirevereka nokuti tichemeshinga nemitavi yafurumende ipoiro inene ipo mufurumende wayoyo shaji saka ndozatoda kuti ndikutaije kuti ndimwanenu munondiziva mose mwanga hapana kuzondiziva ndinochamwari ndicharemi ndimutungamire ndiendomumirira kushango rekwaWange kushakwedu taboka.
Loke ngumnumzana Shadrack Goliath Kativu oyebandla leZimbabwe Partnership of Prosperity iZIP oncintisa kukhetho lokudinga ozamela iWange Central edale lePhalamende ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseWange.
Yebo, yebo, yebo. Mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 Medium Wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoqeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Sichibilika ke lapho sile ngoma ka Sandra Ndebele esigqubela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake ehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba. Umanyano MDC Alliance lamhlanje uzethula ugwalo lezithembiso iManifesto. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kuseni yasidibaneni njalo ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.